Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 24 Nhlangula 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe eseqalisile ukukhankasela ukhetho kodwa kungelamanyana.
Ungakhangela izanu isembusweni kodwa benza ngani yibo abakuopposition babhizi bayakhankasa lapha bayenza amarali lama-youth ngoba bayakwazi ama-youth waqakathekileyo.
Imitshina yokubhalisa abavoti ikhangelelwe ukufika elizweni kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Imitshina lo nxa ubuya kuzarejistra njani khathesi le-voter education idayekaqalisi and le mtshina loba nje basinike 90 days ukuthi imitshina yona le ebuya elizweni ahlala laqiniso ngakho ngoba ngenye into sibile esikhala kakhulu ngayo.
Ibandla leMthwakazi Liberation Front selikhethe amalunga azalimela kukhetho lokudinga amalunga ayidale lephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela ukhetho kodwa kungelamanyano. Lokhu sekuchiye abanye belemibuzo yokuthi mehluko bani ozakwenza ibandla lezanu PF linqotshwe nxa kungelamanyano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Mina ngombono wami umanyano uzaba khona emavikini nala amabili amathathu alandelayo ngoba opposition ba desperate ukuthi umanyano uzananzela ukuthi kwesinye isikhathi bakhona abantu ama-senior politicians aku-MDCT angawufuniyo umanyano yimbono wakuqala. Okwesi-two ukuthi kulo muntu onjengojoyce mjuri ocabanga ukuthi yena nguye omele elide i-coalition ikokuba bambileyo ngoba bajombile bafuna imali emakiweni nabanye abantu abasapotayo bona ngani kusiyaphela nje kusiyafika July besebenzile umanyano nalowo but I don't think ukuthi yikho okuzaba winisa i-election ngoba generally ba-relaxed. Ungakhangela izanu isembusweni kodwa benza ngani yibo abaku-opposition babhizi bayakhankasa lapha bayenza amarali lama-youth ngoba bayakwazi ama-youth waqakathekileyo. Kuqakathekile ukuthi i-opposition ayizelele ukuthi ukhetho lwa-next year nxa amanye sahanele ngavota kuzaba lotshintsho olukhulu but izanu ibhizi kathesi iyakhankasa kakhulu kubakithi opposition indaba ye-voter registration ukuthi bona iveki into wenzele ukuthi uregistre wena kumele ube ne-proof of residence. Lokhu ku-affecta kakhulu abantu abahlala emadorobheni ngoba uzanazela ukuthi abantu abaningi abasupport i-MDC ngabantu abasakhulayo abahlala emadorobheni abangelazo izindlu zabo ukuthi i-proof of residence izabahlupha. Kodwa-ke abasupport izani abaningi bakhona bahlala emakhaya ekhaya kudingakala proof of residence ukuthi bona uregistre uyahamba ku-chief laphana mbosobhuku ekubhalela incwadi. Umbono wami laba abafekela izanu behlala emadorobheni bazahamba ema-ofisini ezanu benikwa izincwadi eziphruva ukuthi bahlala nga ebe-opposition beswele i-proof of residence naleyo bengaregistri ngokuningi. So mbona ngani kuqakathekile ukuthi i-MDC ivula amehlo nxa befuna ukuwina beqalise ukusebenza ngento zento zabo-voter registration bezithale nje cot but ubuhlungu bakhona ukuthi i-opposition nje isikhathi esiningi bajwale ukuba bevazi izikhundla balama-egos amakhulu kakhulu to the extent ukuthi they are so much worried about i-power ngokwabo than ukuthi bekhangele izimbabwe yakusasa. Ngalokho-ke nxa bengahlakaniphanga kumbe bengatshintshanga indlela zabo izanu yakwadla bebangayo.
Alo-ke umnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Imitshina yokubhalisa abavoti ikhangelelwe ukufika elizweni kunyanga ezintathu ezilandelayo. Lokhu kulandela ukukhethwa kwenkampani yakwele China iLaxtone Group ukuthi ithengisele iZimbabwe imitshina le. Kodwa amabandla aphikisayo athi imitshina le iza kuthi ifika kuqale ukufundiswa abantu ngokuthi isebenza njani lapho kuyabe sekungasela sikhathi. Sixoxe lesiphathamandla esibona ngezokhetho kubandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosazana Ellen Shiriedenga.
Besikhali ukuthi yona izeki siyazi ukuthi yibo abalelungelo lokukhetha ama-observers lama-monitors. And then esikhathini esiningi bebevalelwa phandle abantu abaningi. So thina sifuna ukuthi i-process yona leyi ibe under serious scrutiny. Kube lama-observers abantu abazabona ukuthi uhlelo lolu lokurejista kwabutsha kwabantu le mtshina yawena le ye-DVR ukuthi yasebenza kuhle, akula abantu abaxotshelwa khathani ukuthi bengarejista. So thina ngenye into yona le sibili esikhala ngayo ukuthi le baby serious monitoring izeki kayivumele ukuthi abantu bonke abalelungelo lokumonitor loku-observer i-process yona le yokurejistisa abantu ukuthi kwenzakale. Into njalo okunye esikubonayo njengebandla le-MDC yokuthi in terms of ukurejista kwabantu emthinweni yona leyo, besikhala ngendaba ze-security ukuthi kasifuni esikhathini esiningi njengalokhu ade sikhala ngokuzole le edlulileyo ukuthi bekukhanya ingani bekulokunye ukuxokozela okuthize singakuzwisisanga ukuthi sigcine sibona for instance last election abantu over 300,000 abantu baxotshe ukuthi phakizo amabizo abo hhayi yikho ku-voters roll.
Kanti ke khona kuthiwa kuyaqala nini ukurejista abantu njengoba kukhanya le mtshina yakhona ingakafiki?
Ngemva kwenyanga ezintathu. But nxa sikhangelisisa ukuthi sona isikhathi sama-elections kasisekho. Khathesi kunje somethi ngabe imtshina isikhona, befundisa abantu besenza i-voter education ukuthi no umtshina lo nxa ubuya kuzarejista njani. Khathesi le voter education ndayikaqalisi and le mtshina lo banje basinike 90 days ukuthi imtshina yona le ebuya elizweni ahlale aqiniso ngakho ngoba ngenye into sibile esikhala kakhulu ngayo ukuthi izeki kayisinike a proper roadmap, isinike isikhathi lenhlelo ezimele zenzakale ukuthi u-election le eka-2018 isike zonke sezilungisisi ngoba nxa sikhangela khathesi khangela ukuthi akusela sikhathi. We've got about less than 12 months to i-election ya next year. So ngenye into esikhala ngayo ukuthi hayi izeki kayisihleshe masinyane ngoba le 90 days yona le mina mboni ngani akusela sikhathi ngoba nxa sikhangela Chris kumele ukuthi one abantu kumele beqalise ukukwenziwa i-voter education befundise ngemtshina le betshele ukuthi no lonke kade livota kuqala amabizo ngasekho ku-voters roll. Secondly sikhuluma ngokuthi nxa kube le piloting ku-test imtshina yona le khathesi isikhathi sokutest imtshina yona le kayisekho. And thirdly abantu be-register. Fourthly sokuzame ukuthi abantu laba benza befakwe kugwalo lolo le-voters roll. So ngibona ingani ngesikhathi lesi esikhona amboni ukuthi izenelisa ukwenza izinto zona lezi ngemfanele. Njalo thina esikukhalela yokuthi thina ngoba njengamabandla aphikisa besikhala kakhulu ngendaba ye-voters roll yona le ukuthi i-voters roll yona le yayingani kayilungisisekanga kakhulu njengoba besikhala ukuthi kube kulabantu ade abafa kudala labanye ade bekhona bekuthiwa ade bevotile ngaphambili bekuthiwa kabakho ku-voters roll. So ngezinye izinto ezokuthi kabulungisise ngemfanelo thina kasifuni ukuthi kusasa nxa i-election le siyenziwe sibe sesikhala futhi sithi hayi i-voters roll le
lo ke ngunkosazana Ellen Shiriedenga isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lesi bamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Ibandla lemthwakazi Liberation Front selikhethe amalunga azalimela kukhetho lokudinga amalunga edalele eParliamente. Leli bandla lithi lizancintisa kuzikhundla zokudinga amalunga edalele eParliamente esigabeni seMathebeleland lenkabazwe kuphela lamakhansila alezo zigaba. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnomzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga mfowethu, kuliqiniso ukuthi siyalungiselela ukhetho oluzayo. Kunje mhla ka 1 July next week siyabe sekwanda notes khankasa ebadaleni. Sibatshela ukuthi bavotele ibandla labo umthwakazi Republic Party ukuze simele amalungelo abo lokuhlupheka kwabo.
Abazancintisa bedinga ukuba ngamalunga edalela eParliamente libakhethe njani njalo banenge okunganani?
Sikhangelele ukufaka amalunga indawana zonke zeMathebelele njengathi ugoqela imigenzi leMathebelele. Ogoqela ukuthi iMatnopi lama-seats angu-13 eParliament, iMatsouth le-13 ibulawa ile-12, kanti lasemigenzi futhi lakho sikufake kuzo zonke indawo kulabantu bakithi khona.
Libakhethe njani? Lenzile lokhu yini okuthiwa ngama-primaries?
Sina-ke sikholelwa ukuthi abantu bakhethwa ngemisebenzi yabo. Sinanzelela ukuthi abantu bakhephebhuyile ezindaweni zabo, batshengisele ini ukuthi abantu bayabamela. Ngoba sinanzelela ukuthi into yama-primary elections le kwamanye amabandla igcina isidala inzondano lokuthi abantu bathenge bengamelanga abangene ezikhundleni ngoba besebenzisa izimali.
Manje kumongameli lapho lizayenza njani njengoba lincintisa esigabeni sikamthwakazi kuphela?
Kulapho ngeneli imfowethu, ngoba vele thina esikufunayo yimthwakazi. So ngezinye indlela lapho okukhankaselwa khona umongameli asingeneli, thina sifuna izihlalo zethu zonke ezitholakala komthwakazi ukuze sikwanise ukuzidabanyela lokuzenzela lokho esifuna ukwenza, sisebenzela abantu bakithi.
Manje lapho okuvotelwa khona umongameli, litshela abasekeli benu ukuthi benzeni, bebhaleni khona?
Lokho besingakaphumi lakho, ngoba vele ayisikho thina esiphezu kwakho. Kakhulu sinanzelela ukuthi sihlala sitshela abadala ukuthi ayisithi esafaka uRobert Mgabe, ngokunjalo futhi ayisithi okumele simkhiphe. Bona abamfaka yibo kumele bamkhiphe, abantu bemathebeleni abamfaka uMgabe ngo-1980.
Zikhona yini ingxaki elihlangana lazo lapho likhankasa?
Ya, ingxaki sisekhona, ikakhulu ingasibhekane le nto yama-resource la ahluphayo, ngoba ahlupha umuntu wonke. Thina silibandla elizincedisa ngama-members alo. Kanti okunye siba lama-challenges, amapholisa athatha isikhathi engafuni ukusikliya, kwezinye indawo engasikliyi, kodwa-ke kwezinye indawo bayasikliya. Yikho next week sizoba lo mhlangano khona le eGwanda North.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungamili Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube eMathebeleland South, umnumzana Pilot Ndebele. Ngiyakwamukela kuhlelo, Ndebele.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Ye, kuyini okwenzakalayo esabelweni sakho?
Abantu kulezi suku abakhuluma ngako kakhulu indaba yokubambana kwamabandla.
Bathini, bayakusekela na?
Bayakusekela kakhulu, ngoba wonke umuntu okuma-opposition party kungakhethelekelanga ukuthi yiliphi ibandla, abantu bathi ukubambana kunokwana kuphela kutshengisela ukuthi 2018 izanu kayisekho.
Ukhuluma ngezanu PF, sabona kukhetho olwedluleyo ingena mpela igxila impande eMathebeleland South ngenxa yokwehlukana kwamabandla aphikisayo. Bakunanzelela yini abantu khonoko?
Abantu bakunanzelela kakhulu, yikho ubona i-leadership yamabandla wonke bezama ukuthi ngabe bonke abantu bayathi gwaqa ndawonye, ngoba ungakhangela izihlephuhlephu zineziyana ichi constituency wawuthola ukuthi ungahlanganisa amavoti amabandla la ayephikisana nezano, inamba yabo yayiphezulu. But ngenxa yokuthi kwakungabanjwananga, so sekutshengisile ukuthi abantu bangabambana akuthandabuzeki, izano yabe isihambile.
Liyabakhuthaza yini abantu ukuthi babhalise njalo bavote, ikakhulu ontanga?
Abantu sesiqalisile ukuthi sibakhuthaze kakhulu ukuthi bengethuki ukuthi bethi hayi, njengoba nikathethi sekuza qalisa ukurejista vutsha kumbe kuthatha ama-fingerprints kumbe kwenziwani, bengayethuki besithi maybe bazazikhangela kumbe sesivotile. Siyabakhuthaza ukuthi sukumani ngobuningi benu liyevota, ngoba ukuvota libaningi yiko ukuphuma kwezano.
Akekho yini oseqalisile ukwethusela abantu lokho esiyake sikubone kusenzakala nxa solusondela ukhetho.
Hayi, kabakaqalisa ukwethusela ngoba ngakhangela indawo eziningi ngaphandle nje komonakalo osukwayenzakala lapha insiza abantu abathiselane khona imizi.
Ukona lizabakhombisa njani abantu babandebele balivotele ngoba siyazi sesike sabona ngesikhathi sokhetho iZANU PF yabuya lokudla ama rice bebaholela abantu bebile mtsaro becine bebavotela lanxa nje lichona likhala ngokuthi kulokuqilibezela kodwa liza bahuka njani abantu lizabakhombisa njani sibona ukuthi ilakho kubuya njalo iZANU lokudla kunye eyakhe kunika abantu
abantu sebakubona sebekufundile njalo ukuthi banikwa amathothi ayi 50 cents banikwa ama rice into oyidla uhambe uye toilet engancedi ngalutho sebekubona ukuthi khathesi abantwana bayadubeka baphandle base South Africa base Botswana ukuthiwa ngewenzi njengenhlanzi abantu sebekubona ukuthi no bakhalela ukuthi amabandla kavambane wonke umuntu uza kuyavota ngoba abantu bona yiwa bazitshelo ukuthi no esakwenziwayo sithengwa ngalangamahlenki langamantsaro kakusincedanga ngalutho nakho kathesi i-devolution esasiyifuna kabayifakanga iZANU uyayigqibela
ziyehla injiva ngompalakazi lilohlelo na lokuhlangana lazo kumbe lokuhamba lingena emakhaya lapha lizikhuthaza ukuthi lazo zibhalise njalo ziphenduke ukuzovota
sesiqalisile ukuthi siqalise ukuthi sihambe singena emzini sitshela abantu ukuthi bakithi singathabeli kuphela ukuthi amabandla abambana singabambana singarejistanga akuphumi lutho okuqakathekileyo ukuthi sibambane njalo sikwazi ukuthi singabambana abantu kabarejiste ngoba la iZANU iNdiana ngobuqili bayo izatshela abantu bayabona babalutshwane bekuhambe beyevota so ma singatshelanga kudazanga abantu ukuthi kabasukume ngobuningi abaphakathi labaphandle especially ontanga bengakhalali ngoba ukukhalala khonokhona kuyenza beyale belokhu bedubeka siyabakhuthaza kakhulu labo bayakubona
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo babandebele siyabonga
siyabonga lathi baba
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mgcini sihlalo weMDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube eMathebeleland South umnumzana Pilot Ndebele asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Siyabonga ntungameli Nkomo. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesiphatha amandla sebandla leMDCT unkosazana Dorcas Sibanda. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga.
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani ukhetho lolu oluzayo ukuthi kungazalwa nkomoni la
into ekhona lapha ikukhuthazana ngathi ngithathe ithuba leli ngikhuthaze uZulu wonke umntwana wonke weZimbabwe ukuthi into ezenzakalayo esizenzakala khona lapha eZimbabwe kayisikho esikufunayo thina abantwana beZimbabwe sesikhangelela ukhetho kathesi sokukithi thina abantwana beZimbabwe ukuthi siphume ngobuningi bethu siyevota siyofaka uxa wethu endaweni efaneleyo lapho sibona khona ukuthi sizakhetha abantu abamqoka abazasikhokhela ngendlela esiyifunayo thina ngizakhuluma kakhulu ngikhangele lesisekelo sombuso ukuthi lingakhangela isekelo sombuso lisibhalile linabantu beZimbabwe kodwa kasidlingiselwa into zonke lazikhulumayo ukuthi sifuna zenziwe akulanto ekhona ekhona singakhangela uhulumende lo khona isikhathi sakhe sesanele sokumele akhitshwe ngoba yonke into abayikhulumileyo ukuthi sizayenza lokhu senze lokhu senze lokhu akulanto abayenzileyo bathe bengena kuhulumende bathi sizathi nge-100 days sesicreate 1 million jobs i-1 million jobs leyo kanti bona basho awuthengisa ama-juice card kutsho ukuthi lama-graduate layo sokumele athengise ama-juice card anti liyabona ukuthi ezinye izinto esingazifuniyo zona ezi ukuthi sibe siqanjelwa amanga thini ama-industry elokhu evaliwe and ezikolo singakhangela khathesi abantwana besikolo bacina ukuthola amabhuku thina siku government siku inclusive government lakhathe abantwana besikolo abakathola amabhuku emabhenki ngikhuluma kunje abantu sebedinga amabhokisi ukuthi bayandlale balale bezama ukuthi ba withdraw imali kusasa bephiwa lawo ma $20 ngelanga umuntu omdala aphume ekhaya aphiwe $20 kasakwanisi lokuthi athole umholo wakhe sokuyingxaba ngqoza kuselanto ehambayo ekhanyayo elizweni sonxa sikhangelela ukukhetha abantu konke khona abakukhangelisize bakucubunule babona ukuthi nguhulumende ozabe esikhokhela yini lo ozabe sizafika ngaphi silokho silingisela uhulumende kwezanu-PF esenza esiphatha ngaleyo nje
kodwa-ke nanku siyabona nxa bebiza imihlangano babuya ngobuningi abantu bezanu kutshengisi na ukubana umongameli Mgabe lokhu elosekelo
abantu labantu ngahambi ebakuzisisa abahambi ngokuthanda kwabo benza kokufuqa ukuthi hamba nini abantu bengena ezindlini betshela abantwana ukuthi kulomyuti wonke kaphume emhlanganweni umhlangano kawumelanga ube njalo thina izikhathi eziningi nxa umongameli wethu ebuya upresident Tsvangirai ebuya kumbe ubuya e-White City khonaphana azikaze sifuqa umuntu ukuthi uyanini emhlanganweni thina siyafaka kuphela i-advert yokuthi ubaba uTsvangirai uyabe khona abantu bayaziphumela ngokuthanda kwabo bebuye bejabulile akula kuthi uyabanjela uswazi kumbe ubanjela induku ukuthi phume uye emhlanganweni izikhathi eziningi abantu bona bana babe benze okokufuqa ukuthi hamba nini lingekela ukuhamba kuzoyenzakala lokhu nalokhu khathesi ku-social media khona ababesibona nje ngihleka ekuseni betshengisa ama-youth efosele ukuthi hhayi kumele lithi mama lifuna lingafuni kumele liphume libuye livote ungasozavote uzabona izikhathi eziningi abantu babesethuselwa ikwethuselwa lokho bathathwe emakhaya ngamabhasi bathathwe emalokishini lapha ngamabhasi uthiwe hambanini besethuselwa umuntu kafoselwa ukuthi hamba ku-political party enje ama-political parties ngumuntu oza-registered political parties umuntu uyavunyela ukuthi akhethe ukuthi kangifuni kumbe ngiyafuna pho nxa usufoswa hhayi kayisikho ayisikho sikukhangeleleyo ukuthi kwenzakale lokhu
manje pho ibandla lezanu-p f linganqoba njalo-ke
alikaze liwini ibandla lezanu-p f abakwenzayo ku-rita from 2002 abakaze bawini i-election labo bayakwazi khonokho bayakwazi khonokho abakaze bayiwini leyo election abakaze bawine nini abakaze bawini i-election babe berida kuphela indawo encane engala ezini abantu zobe sithi kuvota abantu 15,000 bebathatha ngapha abantu 15,000 i-rigging yona le abakaze bawini i-election bawini i-election ngaphi lapho abake bawina khona i-election le sinava kwani i-election ezimbabwe la lokho yinto it's an open secret yinto eyaziwayo le
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu ngifuna ukuthi ngikhuthaze abantu abalaleli ukuthi bakithi asiphumelele ngobuningi bethu kakhulu abantwana abancane labanesingathi ngama-youth abaqeda isikolo siphumelele ngobuningi bethu siyeregista simake sure ukuthi next year singena kukhetho sifake uxa endaweni esibonayo ukuthi kulabantu abazasikhokhela abantu abazasilethela ukudla abazasilethela amagesi abazasilethela i-employment ukwenzela ukuthi sihlale sichwelezile elizweni lethu
hayi sibongile kakhulu
ngiyabonga
Loke bekungukosazana Dorcas Sibanda ilunga lebandla leMDCT ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa nonkosazana Nomsane Kevana, isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation eseBhilithani. Ephathisa abantwana abaswelayo emaphandleni ngembadalo yama-school fees kanye lempahla zokusebenzisa esikolo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mama.
Usanda ukubhodabhoda ezikolo kweleZimbabwe ngomsebenzi wenhlanganiso yakho. Kuyini okumqoka okubonile?
Sambe ezikolo ezingu-6. saqala isholotsho bahlupheka but isholotsho I think even infrastructure esikoleni kungcono I think kungcono bayadlala ukudla abanamalankisi sasuka lapho sayinkaya inkaya indawo yakhona is very remote ongangukuthi imigwaqo yakhona kuyafika la isikole esikhona uhamba nzima ini ngokutsho kwabo abantu abaningi abasiki izina abantu bama-office namakhulu khona ngalezemfundo abasiki ngokutsho kwa-headmistress wakhona isikolo sakhona isomakwelile isegwelutshena esayahoso etsholotsho sisegwayi isekosiphepha uyadlula kosiphepha towards the other side from enkaya I think kunzima lapha
ngabe beswela impahla zokugqoka kumbe bekhanya belambile kumbe okokusebenzisa
konke ngaphandle kokudla ngoba okwamanje sithethe sifika ungathi ukudla bekukhona ngoba ubona ngabantwana kuthelwa ngama-lunch box noma kuthelwa amagwandla wathemba kuyabe kukuthwele but ukudla ingathi okwamanje akusenkinga abantwana bakhona omunye sagcina ngagcina sibiza o-administrator labotshele ukuze nabe-committee sibuze ukuthi kwenzakala ngabantwana labana because wawungadingi ukuthi utshele ukuthi umntwana lo kukhona into erongo ngaye kwatholakala ukuthi abantwana abangu-2 bakhona batshonelwa ngumzali after ukusuka kolasiye ngoba lasiye sahamba futhi after ukusuka kwami lasiye batshonelwa ngabazali so bathe betshonelwe ngabazali usho ukuthi kwakuvele kuhlutheka kwabo wavele waqhubekela phambili so impahla ababezigqokile zazidabukile ubona ukuthi yonke into nje ubona ukuthi kule nto engekho right lana umntwana ngumntwana ngikhulele emakhaya mina ngiyamazi umntwana okhulele osemakhaya ukuthi noma ungabe alila mali but abantu babe umntwana uyabe muhle umbona ukuthi okay but omunye even ebusweni umbheli ubona ukuthi umntwana ngathi usesizini ngathi uyakhala akwazi ukuthi wenzenjani
ukuthi abantwana labo bathola yini usizo olufaneleyo olunjengalolo lokuhlolisiswa akuthiwa ngesilungu ngama-therapy ukuthi bekube labantu abakhulumisana labo njengoba nampo labo esikolo babengalandaba lakho laze labuza le
angicabangi ukuthi bayathola ama-therapy thina abantwana esinabo ku-program yethu bangu-35 izikolo zongezanelesi bangabazintandana but akula therapy abayitholayo and 90% yabantwana bonke esilabo thina banama-certificate okungangukuthi kwezindawo lapho esithola khona kune-social services sibuza ukuthi manje kwenziwani makunje lenzani lini vele is like omunye uphosela komunye omunye la uphosela komunye la omunye la akakwazi ukuthi kufanele enzeni kunzima kithi kunzima kibo abantwana labana kunzima kubogogo laba vele angikwazi ukuthi into engathiwani na leya
e kwezinye-ke izikolo elahamba kuzo lapho elilenhlelo khona lafica kunjani
one sikhona esinye esenyashongwe kulomunye umntwana last year esathi simthola abantwana bonke babebuyela abazali yena ngiye wabuye ngala mzali sathola ukuthi istori sakhe umntwana lona watshonelwa ngumama watshonelwa ngobaba watshonelwa ngogogo so bagcinisisala bengama-siblings kuphela bengu-family of 4 omdala kulabo bantwana lawo wayena-17 years last year kusho ukuthi na-18 this year so umntwana lona ona-18 ngiwayesengumama ephinde abe ngobaba abantwanana babehlala bodwa so kwathi kufuneka ukuthi abazali bebe la bantwana mna ngagcina ngithatha ispace omntwana lwa wandithatha kakhulu this time ngathi ngifika so this time ugogo omunye abangahlali layo romali makhe kanina kuthiwa athe esika wabatshela wathi sethole umama esitsho mina so it was just so touching and ngenhlanhla umntanami unomzimba omncane ntona omncane wami una-18 years so ngandithetha iy'mpahla zakhe ezinye ngamphathela umntwana lana so wasegqoka it was just something else so kusho ukuthi wafa wafaka mpela isitembu ukuthi umama ombebuyile into ezifana nazenelezo ngoba athi zesuke sengitshela lokuthi kule trip afuna ukuya kuyo uyabona ukuthi njengomntwana esekutshela mpela ukuthi usisakhe lwano owayemdala na-17 ngona ngithe ngifika kuthiwa umntwana lwa lapho ahamba asebenza khona sathink sathola indoda khona ngale so umntwana lokho kwami lokho okuncane yikho manje sokuphekela abalokho zenama-4 wawo which is so sad
ikusasa-ke
okwamanje siyathandaza ukuthi maybe kulo mnyaka sizethola ama-organization amakhulu azosipha imali okokuthi kuthi noma singafaka abantu abangontwana abangu-3 abanye next year or 4 at least asabe singayenzanga ukukhulu but khonokho yi-1 sabe simthathile sabe silokhozile sabe silokhozile sasen-achievement kithi
leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Nomsaneke Vana isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation eseBhilithani thiyanini indlebe kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC
Sibongile sithandekile ube lela ngelihle silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilani
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.